Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 10 kunhlolanja 2021 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
ukutholakala kwe-injection lezi zivela eChina kuqakathekile kakhulu
uhulumende uthi amajekiseni okwelapha umkhuhlane we-coronavirus awathenjiswa eChina azaqala ukufika elizweni ngeviki ezayo mhla ka 15
abantu bezalo PF yiwa maland barons akula umnye umuntu ongamthola ongayekho kuzani PF oliland baron
owake waba ngumphathi ntambo obona ngendaba sezisebenzi njalo elilunga lezano PF unkosazana Petronella Kagonye ukhululwe ngenkulungwane ezingamakhulu amathathu ze Bailey izolo kubhubhe abantu abalitshumilane ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela uhulumende uthi amajekiseni okwelapha umkhuhlane we-coronavirus awathenjiswe eChina azaqala ukufika kuleli ngeviki ezayo mhla ka 15 eZimbabwe ngelinye lamazwe alithumilane azathola amajekiseni la wona alungiswa inkampani yaseChina iSinopharm iZimbabwe izaphiwa amajekiseni azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosazana Monica Mutswangwa wazise izolo ukuthi inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele iWorld Health Organization yavuma ukuthi ijekiseni yeSinopharm isetshenziswe ukwelapha iCOVID-19 ngokusemthethweni ngoba ilokuphumelela okungedlula isilinganiso sokungama umeya isikhombisa ekhulwini kusiya kwayisishiyankalombili 76-86%. Wengeze wathi uhulumende uzaqhubeka edinga amanye amajekiseni afana le-Sputnik V yakwele Russia. Ele India lele Bilitane lawo athembisa ukuphathisa iZimbabwe ngamajekiseni. Inani lasebebulewe iCOVID-19 eZimbabwe likhwelela yakunkulungwane elamakhulu amathathu lamatshumi amahlanu lantathu 1353 izolo ngemva kokubhubha kwabantu abalitshumi lane. Ababanje umkhuhlane lo izolo njalo balikhulu elilamatshumi amabili lantathu 123. Lokhu kukhweze inani lasebefunyenwe bele COVID-19 kuleli laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu 34,781. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo nkosikazi Jasmine Tofa okukomiti ebona ngezempilakahle edalele ephalamende njalo emela idolobho lakobulawayo kuleli dale.
Ifezi le esikuyo esibili singakhangela ukuthi isiaffecte kakhulu iZimbabwe abantu abaningi bagulile ngibona ngani uhulumende ngathi akuzange kube lama lessons learned from the first iCovid yakuqala so uhulumende kade emele ekhangela ukuthi kuyini angakufunda from the last time so gathesi ungakhangela ukuthi abantu makhaza ordinary people abakuma communities ungakhangela ukuthi ireport kade ikhitshwa kuthiwa ngakhulumela khonapha eSongrove I mean okobulawayo bekhulumela ukuthi eStonebridge Hospital kathi kungalabantu abakhona empilo ungakhangela ama numbers akhona ukuthi kathi kulabantu abalutshwane kimi kuthi ukuthi umuntu makhaza kade ngala engayenelisi ukufika esibhedlela because uyabe ngalamali engalandlela yokuthi afike ngendaba yama lockdown restrictions. So uzafica njalo ukuthi even ama vaccines ona lawa abuyayo azathathwa ngabantu izikhulu yibo abazathola ama vaccines ona lawo abantu makhaza ke. So mina ngibona ukuthi uhulumende umsebenzi wakhe ukuthi akhangelele umuntu wonke oweZimbabwe, meaning that umuntu noma osebenzayo ongasebenziyo, kuthi ukuthi uhulumende kumele adinge indlela njalo eyokuthi abe nguye okontrola imali ezathenga ama vaccine lawo.
Njengekomiti ebona ngezempila kahle edalela eParliamente, kukhona yini elake la kuxoxa kuleli dala okuphathelane le COVID-19 lemithi le kumbobunye?
Kukhona esake sakuxoxa, kodwa njengoba i-report yethu ingakaphumi ngangivunyelwa ukuthi ngi-disclose esiyabe sikuxoxile, ngiyabe sengephula umthetho. But kukhona sibili, even ngathesi kukhona esikuxoxayo lamhla besile committee meeting ku-Zoom ekuthiwa i-virtual meeting.
Unkosikazi Jasmine Tofa ukukomiti ebona ngezempilakahle eParliamente njalo umela idolobho lakoBulawayo kuleli dale. Sixoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umnumzana Useni Spanta, sambuza ukuthi uthini ngamajekiseni la avela kwele China.
Ukutholakala kwenjection lezi zivela eChina ukuze sincede abantu ukuthi bamelane lalo mkhuhlane weCOVID-19 kuqakathekile kakhulu, ngenxa yokuthi yananzelela ukuthi kwamanye amazwe vele abantu bese beqalisile ukuhlatshwa, thina bese sisalele ngemuva. Ngakho kuyabongeka njalo nxa sinanzelela amandla alezi injection, kukhanya ngani hayi ayazama kakhulu ukuthi umuntu akwanise ukumelana lalo mkhuhlane.
Ngobani abamele baqala ukuhlatshwa?
Sibona kuqakathekile ukuthi uhulumende aqale akhangele amanesi lamadokotela labanye abasebenza ezindaweni zempilakahle abakhangele abantu. Ikanti njalo kuyadingakala ukuthi bakhangele labantu abadala, abantu abangakwanisa ukuthi bebanjwe umkhuhlane lo uhle ubehlule ukuthi umuntu aphile. Bembona kuqakathekile ukuthi ngabe baqalisa khona ngale ukwenzela ukuthi kube babasizakala kuqala bengangeni emuntwini wonke.
Njengoba efika ngeviki ezayo amajekiseni, uhulumende seqalisile yini ukufundisa uzulu ngawo?
Ukuthi ukuthi khona kuza kuba khona ukufundiswa kwabantu ngokuthi la ma-vaccine kuyini njalo angasiza njani abantu empilweni zabo. Thina bese sifuna ukuqalisa lolo hlelo besamelele nje ukuze ukuthi uhulumende useme ngaphi, kodwa siyananzelela ukuthi njengoba injections ezikhona sokungaqalisa kumsebenzi wokuthi kukhuthazwa abantu njalo bachasisele ukuthi le ivaccine isebenza kanjani njalo ibasiza njani emzimbeni yabo. Lokhu kuzanceda kakhulu ukwenzela ukuthi kube labantu abaningi abangakwanisa ukuthi baluthathe le vaccine lalomuthi njalo bavume ukuthi bahlatshwe. Ngenxa yokuthi uhulumende angaba lazo lezi injections zibe ziningi, kodwa nxa abantu bengachasiselwanga abantu abaningi bangayesaba ukuhlatshwa ngenxa yokuthi kule ndaba eziningi ezibhodayo esingathi ngezamanga abantu babengala ziqiniso. Kodwa ke kuthi abantu besesaba kuzayenza ukuthi abaningi bayesaba ukuthi behlatshwe. So kuqakathekile ukuthi kuphangiswe ukuthi kungenwe phansi ezigabeni lapho abantu abahlala khona, wonke umuntu achasiselwe, abantu bazwisise ukuthi uhamba njani.
Umnumzana Useni Spanta ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Umeli weHarare West edale leParliamente njalo elilunga leMDC Alliance uNkosazana Joanna Mamombe lomunye wakhe uCecilia Jimpiri bakhululwe yinkantolo yeHigh Court izolo ngesibambiso sebail. Ababili laba bahlawuliswe inkulungwane ezilitshumi zamadola ngamunye ngemva kokubotshwa ngeviki edluleyo besetheswa icala lokuthuka amapolisa. Kusenjalo oke waba ngumphathintambo obona ngendaba zezisebenzi njalo elilunga leZANU-PF unkosazana Petronella Kagonye laye ukhululwe ngenkulungwane ezingamatshumi amathathu zebail. Ukagonye wetheswa amacala enkohlakalo ayisithupha aphathelane lokuntshontsha lokuthengisa umhlabathi. Abezanu-PF bathi ukubotshwa kwakhe kuveza ukuthi uhulumende uzimisele ukulwisana lenkohlakalo. Sixoxe lomeli weSouthern edale lephalamende olilunga leMDC Alliance umnumzana Peter Moyo.
Ukubotshwa kwakhe lokho ayisonto emangalisayo ngoba abantu beZANU-PF yiwo amaland barons, akula omunye umuntu ongamthola ongayekho kuZANU-PF oliland baron. So laba abantu babephiwe imvumo i-G40 ukuthi khona banika abantu umhlaba esingathi yi-free row ababelayo elizweni. So akumangalisi lokhu ngoba into abayijwayeleyo ivele ikwakade bekuyenza banengi kakhulu okokuthi bangafuna ukuthi babotshwe. Uzabona ukuthi khona ngabantu abeZANU-PF.
Kodwa ngeke simtshayele ihlombe yini uhulumende lamapholisa ukuthi hayi ngempela kukhona okwenziwayo bakhanya bazimisele kudaba lokulwisana lenkohlakalo elizweni.
Udubo olukhona nje yikuthi khona kubotshwa abancane laba nje abakhulu abangathi babotshiwe ngaba ayise drop of water in the sea. Bona sibili abadala sibili abayipho inkalakatha zakona yiwa ababulala ilizwe. Kunengi kakhulu okungakhulunywa amapolisa obabona benjena bayakwazi ukuthi laphana kulecala laphana kulecala. So abanengi ababotshwa laba kuma kasili kungapi ngapi akula ngabantu abancane laba kodwa bakhona abantu abadala abayenza izinto zesikhuruku. Siyabubonga ukuthi khona bayenza izinto enhle ukuthi khona babophe abantu abayenza leyo nto. Kodwa ke ngabe baqalisele phezulu besehla kulokuqalisela phansi laba nje okagonye labanye ababili abathathu ababojiweyo. Hayi ayisikho nje khonoko katese bona abasemahofisi labanengi bakhona yibo abantu asebebuleli lizwe. Sikhuluma size nje so kukhona okuningi okwenzakaleyo. Mina into engiyisolayo ukuthi abafana labo mama abancane ababhansi phansi yibo abatshona begijinyiswa. Ayisikho lokho.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli weSouthern edale lephalamende njalo ngowebandla leMDC Alliance. Izakhamisi zeCholocho ezihlala zisiba lodubo lokukhukhulelwa izindlu lezifuyo lonyaka ziphephile ngoba zasuswa endaweni lapho okwandise ukuba lalumonakalo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi salumango umnumzana Belief Gawule olilunga leZANU-PF yena othi inkinga enkulu ekhona lonyaka yikufa kwezilimo ngenxa yezulu elinengi.
Abantu sebathuthwa lapha endaweni ezazizimbi kakhulu tula lomfula ugwayi bakwakhelwa ngaphetsheya phezulu lapho okungawela amanzi khona. Kodwa amanzi lokho nxa engaqhubeka lokho esiba maningi kwezinye indawo kungagcina abantu sebedilikelwa izindlu ngoba phela kande izindlu zethu eziningi ezomdaka iphansi selisuthi kakhulu amanzi obuma amanzi semaningi kakhulu ikakhulu eCholocho izulu selisina suku zonke njalo lisina amanzi vele semaningi iphansi lisuthu amanzi vele semaningi sokudale ukuthi kwezindawo kube kwabakhona kwezindawo nje lapha kubo phambi kwabo mbiriya ngale la ngale kubo phansi labo nemani lapho okubikwe khona ukuthi abantu sebelo dubo sokuthi okudilikelwa izindlu ngokuthi izulu lakho naselinengi kakhulu so umumo lo nga ungaqhubeka kunjalo izulu lokulisina lesiyaphambili kuze sizaba lo dubo simelo olukhulu kakhulu
wona umumo weze covid unjani khona ngapho etsholotsho
umumo weze covid ukuhabikwa kakhulu ikakhulu ama cases e covid asebe khona etsholotsho kwazi se ngiza kutsho ngithi alokho ekhona letsholotsho ngoba nxa kade kabi kwamalanga lana adlulileyo lakade seloke alokho ekhona esikukhangelele nje ukuthi ngokuhamba kwezikhathi enqa mhlawumbe kuzabe lokusehla kuba kwabalabantu sibe abatshonile bebulawayo umkhuhlane lo kodwa ke okwakade sikhangelele ukuthi enqa mhlawumbe kuzaba lokwehla umumo wakho ngano uyabanjwa mbijana yiko kukhona njalo abantu bayananzelela ukuthi umkhuhlane lo sebenanzelela ukuthi umkhuhlane uyingozi ngoba usubikwa phakathi sobona labanye abantu besifa phakathi kwabo so khanya abantu bazama ukuthi balandele imiyalo ye World Health Organization yabezempila kahle ukuthi abantu bazibaqoka ama mask bazivikele emkhuhlaneni basanitize benze konke okudingakalayo ukuthi bazivikele emkhuhlaneni lowo
ngokubona kwakho bazayichaya yini inala abantu
abantu bazayichaya bengayichayanga bengayichayanga njalo ngoba kule zinto ezimbili la ukunala kwezulu sizulu selinenge kakhulu indawo zethu ezingamaezininge ezamahlabathi lapha emhlabathi osumdala izulu lingana kakhulu akuphumi lutho so kwezindawo vele kuzokuphumela lutho ngokuthi izulu selibe linenge kakhulu kodwa kube sokusila labo abathole ama fertilizer ngawo abantu abathole ama fertilizer abalutshwane abathole ama fertilizer ifertilizer yakho ihluphile ukuthi abantu bayithole yiko okuzabangela indlala kodwa ke abanye labo abalima amagangeni la amacha hayi bazadopa yiko kukhona sibili lalabo abathole ifertilizer sibili bayisebenzisa bazadopa
Umnumzana Belief Gawule isakhamuzi seTsholotsho njalo ulilunga lezano PF. Seli kubonile na ukusemaphepha ndabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulekhehla elijaye umkalo uShingayira ivuku ngekuba eWest Nicholson wafa. Ababili laba babikwa belwile ngemva kokuba uShingayira ejele umyeni wakhe uPhineas ngesikhathi behlakula ukuthi ulivila. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa selaye abaphathintambo bakhe ukuthi baphume lemihlahlandlela yenhlelo zabo ezizalandelwa kuminyaka emihlanu elandelayo. So isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngibingelele kubasakazi bomsakazo wethu, umsakazo wabantu Studio 7 labalaleli bonke. Ngifuna ukukhuluma lapha ke ngiphose lami ngebandla leMDCT. Okungimangalisayo ngaleli bandla ukuthi kanti opresident abanengi kangaka ngabani. Nxa uMdzuri engupresident, angithi nxa uMakhube enguvice president kwenele, kanti upresident uvice laba nengangaka ngabani angithi izano lezaphu zahlangana yiko kwakhanya kusiba nabo president abanengi ngoba omunye uvice wayevela kuzaphu omunye evela kuzano kanti laba bakamdzuri abakamonzora ngabani nxa umonzora engupresident uMakhube enguvice president kanti mbonani kuqondile akudingakali ukuthi kuze kube labo president abanengi kangaka yiko vele wona ukuthi ibandla leli asilobandla into zabo Monzora lokhu ngamandlwane nabakulandelayo ababoni ngani ukuthi balandela amandlwane into zabo Monzora lezi ezingelangqondo
Ninjani bakwethu ku VOA. Mina ngithanda ukuphawula ama results ka grade 7 ukufaila kwabantwana. Yes, one abafundanga ikakhulu izikolo zasemakhaya. Yeah, kufanele ezinye izikolo zasemadolobheni whereby abanye abazali bebe hire ama private teachers ukuthi bafundise abantu babo. Again okunye ke yilokho ikakhulu eMathebeleland. Ideployment yaba teacher abangazi ukukhuluma isindebele eprimary. Kubalulekile ukuthi uteacher achazele umntwana ngesilungu. Kodwa ke kwesinye isikhathi kuyadingeka kubana ke atshintshele elimini lomdabu. So kuzothola ukuthi ke nxa kuyikuthi eprimary kufundisa uteacher ongazi ukukhuluma isindebele. Yena nguye ofuna ukufunda ke usefunde abantwaneni isindebele instead ukuthi azefundisa. Into yabona ukuthi lakho kuya contribute khona lokho ku rate yakufeyila kwabantwana. Ngoba at the end of the day instead ukuthi afundise yena sokunguye ofundiswayo ngabantwana langabazali, which is not right. Okudingekayo ukuthi ke nanxa yebo engewesishoneni but ke abe efundile isindebele esikolweni kanti abone wasipasa, yikho abe sesiba le right okuhamba esiyafundisa lolo limbi. Asitsho ukuthi ke bengayifundisa kodwa ke mababe ngabantu abathe basifunda leso sindebele ukwenzela ukuthi ke abantwana ke bazwisise nxa uteacher ebafundisa.
Studio 7 yalibingelelo ke ngisithi mina liphile kuhle inkosi libusise ngesikhathi se-corona. Bengilobu mlayezwe ngithi ngibuze ukuthi kathi umakhuphe lo phugeni bangaphi sebaqeda umsebenzi wabo ukuxothisa abantu be-MDC Alliance bejoyinane iparty ababona ukuthi nangu Douglas sebathathele sebaxotha futhi bangaphi kabakhulume sizwe phela sibone.
Mthokazi omuhle kaZulu. Injani mahlaba ezulu lonke la elikhona. Siyayibona imphumela abantu bakithi yabantwana besikolo engemihle. Manje into engibule engihlukumezayo mina ngayo le mphumela engicabanga ukuthi ifanele ilungiswe ikakhulukazi ezithe ezikolweni zasemathekelelini. Indaba yemali yababalisi zihlobo zami ngoba mathengiyabheka mina ngathola ukuthi ma ngikhuluma nabantu abangothisha kuma-primary schools. Isihlobo kuzisubuhlungu ukuze uthisha ethina imali yesikolo ayiholayo yini hole 1,000 rand. Isihlobo labo bantu basifundisela abodokotela, abonesi, amaphayiloti, yonke le nto edingakalayo elizweni yabo-enjiniyela baqala khona laphana kuma-primary schools. Bengibulombuzo ukuthi kahle yini okufanele yenziwe ku-government yeZANU-PF ukuze ikunanzelele ukuthi siyisizwe semathebeleni siyalimala. Ngoba eqiniseni ma singathula singabantu bemathebeleni kakhulukazi, singathula singabantu bemathebeleni siyogcina angazi ukuthi ngingagcini ngathi siyogcina sesifana naye. Ngoba ngithe ngiyabheka asikho kakhulukazi emathebeleni North, asikho nesiyi-1 esikole esinaso even 5% of pass rate. Even 5% of pass rate asikho. Baya empini kodwa ukuthi umlungu wayesiyafelana esiyabulawelwana kwakwana. So kulokho benginesicelo sokuthi ake bephakame babuze nansi lesi salukazi singumnankakho ukuthi kanti kahle kufanele kuze kube njani ukuze isizwe semathebeleni sibe right. Abake nelingqiyini abantu bezanu ukubhidliza emathebeleni. Okuzisa ubuhlungu kakhulu ukuthi akasekho utisha osaziyo isindebele owakithi oqhatshwayo ukuthi azofundisa emathebeleni. Kube sesibafaneni benkomo asisenabo abafana abaseluselayo abangomakhelwane ngendaba yezanu kanti izanu iyoze iyenele nini.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. inkulungwane sesizalwane sakwele Hong Kong zikhangelelwe ukuthuthela kwele Bhilithane lapho ezilelungelo lokudinga ubuzwe khona sibalekela umbuso wele China elizweni lazo. Ele Russia seliqalisile ukuhlaba isizalwane salo umuthi wokuvikela umkhuhlane we-coronavirus ngobunengi. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Ukuthonisiswa kukamnumzana Donald Trump lidale leSenate kuqale izolo lapho abatshutshisi bebandla lamademokrasi abaveze khona ubufakazi bodlakela abathi lwadalwa ngabasekeli bakaTrump ePhalamende ngemva kokutshotshozelwa nguye. Ubufakazi lobu ngoba amavidiyo odlakela olwenzakala ngenyanga edluleyo uTrump ezama ukwalela embusweni ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden. Amagqwetha kaTrump wona athe iPhalamende ayilalungelo lokuthonisisa uTrump ngohlelo lwe-impeachment ngoba sowasuka embusweni. Idale livotile phezu kwalokhu abanengi bavotela ukuthi iPhalamende ilawo amandla ngakho udaba lolu kumele luthethwe luye phambili. Ingcwethi zithi uTrump ulakho ukufunyanwa emsulwa ngoba amalunga ebandla lakhe lama-Republicans esimalaye njalo ambalwa kuphela kuyiwo asekela amademokrasi ekuthini afunyanwe elecala. Engadliwa licala uTrump ulakho ukuvinja ukuncintisa njalo edinga ukungena yiloba yisiphi isikhundla. Igqwetha lakhe lithi lokhu yiko okuzanywa ngamademokrasi ngoba esesaba ukuthi uTrump engancintisa njalo kukhetho awanqobe. Sixoxele ntatheli izindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Nxa sikhuluma nge-impeachment sikhuluma ngokususa umuntu ongumongameli esikhundleni sokuba ngumongameli. So uTrump akasenguye umongameli welizwe, igqwetha lakhe liqinisile useyi-private citizen, sengumuntu kazana nje. So ukuthi ke bafuna umsusa kusiphi isikhundla sobuthungameli akuvisiseki. Yindlela nje ama-democrats yokutshengisa ukuthi yibo asebephethe, sebezama ukwenza abakwehlulekayo ukwenza during i-midterm election yokuthi bemkhiphe uTrump. Angisiboni isidingo sokuthi ukube kusenziwa leyo hearing ukuzwa lelo cala likaTrump. Wehlula sokwadlula uTrump akasengumongameli, so umongameli omutsha. Ama-Democrats akhangela indlela yaphambili yokumanyanisa ilizwe beqhubekele phambili. Lapha nje ngathi ukuchitha isikhathi, but nxa sikhangela ngelinye ilihlo kusikhumbuza ukuthi icala alibole. UTrump wenza akwenzayo engumongameli wathi akula muntu ongangithinta, executive president amandla onke ngilawo. But ke iAmerica ilama institutions avikela idemocracy.
Ngobufakazi esibone busethulwa ngabatshutshisi bamademokrasi izolo, singabona yini amalunga ebandla lama-Republicans esebambana lama-Democrats evotela ukuthi uTrump afunyanwe elecala?
Basengaba khona ababili abathathu abangavota lama-Democrats, but ngiphinde ngithandabuze njalo ngoba yakuzakhumbula ukuthi emavikini adlulileyo uTrump ephumule esikhundleni akhona ama-Republicans akade sithi azancedisana lama-Democrats endabeni leyo, kodwa bayamvakatshela uTrump emzini wakhe eFlorida le baphenduka one by one besithi hayi uTrump wayright. So ama-Republicans azasebenzisa i-impeachment leyo ukuthi batshengise ukuthi bona babambene, ngoba indaba leyo asiyondaba kaTrump kuphela, isiyindaba about their party, iqembu labo lama-Republicans. So ukutshengisa ukuthi bamanyene kwamele ama Republicans wonke angavoti lama Democrats ayimise indaba leyi kudlule ngoba it's just a waste of time. Ama Republicans they have to emphasize on that ukuthi hayi lapha sesichitha nje isikhathi sifuna ukwakha ilizwe siye phambili. It's pointless ukuthi ke ama Republicans abambane lama Democrats ekujeziseni umuntu kade ngumongameli weqembu labo. So kungani bona njengeqembu abala focus.
Umnumzana Simbarashe nempaware intatheli zindaba. Sizigqibe ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende uthi amajekiseni okwelapha i-coronavirus awathenjiswe ngele-China azaqala ukufika elizweni ngeviki ezayo mhla ka-15. Ubhubhe abantu abalitshumi lane ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.